sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni sekuseni namuhla
sibona ungathi leli nyathelo lizongukhulumela kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundisa abantu ngalowo mkhuhlane.
Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise kumsebenzi wokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus.
Amabhenki abhaliwe okuphambelela lokhu uhulumende akade ukuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo.
Iningi emaphandleni livikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzaqatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine 4200 ukuze ziphathise emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kumbiko awethule izolo ophathelane lemizamo kahulumende yokwehlisa umthelela walomkhuhlane kuZulu, umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe njalo uhulumende sezaqalisa ukuphathisa izimuli eziyisigidi eziswelayo ngemali yokuziphilisa. Uthe uhulumende usefake imali engange $500 million kunhlelo ze-coronavirus. Uncube wengeze wathi uhulumende sesule umthelo wezinto ezifunwa izibhedlela ngesikhathi sokulwisana le-coronavirus ezifana lemitshina, amaphilisi lokunye okudingakalayo. Uveze njalo ukuthi uhulumende selaye ingatsha zakhe zonke ukuthi ziqambule imali eziphiwe kubhajethi yalonyaka ukuze ifakwe kunhlelo zokulwisana le-coronavirus, yona esibulele abantu abafika inkulungwane phose ezingamajumi amane 40,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uncube uthe njalo umthelo okubili ekhulwini obanjelwa abantu nguhulumende la usuzasetshenziswa kunhlelo zalumkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Leli nyathelo kuyinyathelo elihle lithethwe nguhulumende ngoba sinanzelela uhulumende nga sikhangela ukwenzakala kwamanye amazwe anyabo Italy, sinanzele ukwenzakala kubo Spain, kuyatshengisa ukuthi lomkhuhlane nxa ungazivunyela ubani umemetheko yingozi enganani. Usuka wenze labo okuyibo abancedisayo abasebenza kwezempilakahle phose basiphelelwe ngamandla okubana bancedise labo abadinga uncedo. Ngokunjalo sibona ungathi leli nyathelo elihle nguhulumende kuyinyathelo elihle elizancetha futhi ukuthi laba bantu bangene ebantwini bafundise abantu ngalowo mkhuhlane. Leli nyathelo elihle sikhangele ukuthi liza kusebenza, sikhangele njalo ukuthi labo abazacelwa ukubana bangene kulowo msebenzi labasebenze ngokuzimisela. Kodwa sikukhangeleyo njalo ukuthi uhulumende senze njalo sesikukhangele ukuthi engxenye laba bantu uhulumende engabaqhathi kuphela kodwa abadinge le mpahla lezo zokusebenza lezo zokuzivikela, ngoba kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi bangaba khona omongikazi, bangaba khona amadokotela, kodwa nxa benganikwanga impahla zokusebenzisa ama-tools le mitshina le esithi ngama-testers ezokuthi umuntu ahlola abonakale, kungagcina kungasebenzelanga kakhulu. Kodwa-ke kulinyathelo elihle lelo esithemba ukuthi uhulumende uzakunanzela lokho.
Imali le ebikwa izaphiwa imuli ezifika isigidi ungathi linyathelo elanelayo yini leli nxa sikhangela ukubana banengi abantu abampofu abadinga uncedo eZimbabwe.
Esikunanzelayo sibona ungathi phosele imali ngokubona kwethu njengezakhamizi iyimali ephansi ebesifisa ngawo uhulumende uyingezele abaningi ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kakhulu bayalidinga lolu ncedo. Kuzagcina sokusenza ukuthi njengoba ingathi imali le ikhaya ungathi ayisoziyenela abantu bonke, kuzenze ingxenye kube lo bugwelegwele esingathi yi-corruption ukuthi laba abayinikayo abayiziphatha amandla zikahulumende sebengaqalisa ukwenzo zokuganga ukuthi banike ingxenye abangayi bawumba abanye abaziyo ngoba benanzelela ukuthi abantu abaningi bayayidinga kodwa benele. Yiyo ingozi esiyibona, kodwa sicela futhi kakhulu ukuthi le imali nxa inikwa sidinga ukuthi inikwe kusegcekeni lo esithi i-transparency ngoba sesiba lo hlupho olukhulu eZimbabwe lapho imali ziyaphuma kodwa laba sofanele banike izimali bangasaphumela egcekeni ukuthi imali ezoba zinika njani. Kuqiniswa kulokutshontshwa okuthile besifisa sibili kufaka ama-control and checks ukuthi le imali kubonakale ukuthi ngeqiniso ihambile kulezo zinto ezidingakalayo. Njalo futhi besifisa ukuthi nxa sithi bekuye bazonika abantu balapha koBulawayo, banika abantu beGweru, banika abantu beHarare, bonawo abantu bazi ukuthi bangobani, iphablikhi bebazi ngobani. Kokungancedisa ukuthi sibone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga, lokuthi bangaboni bahlala ngapho, kwenzeka ukuthi ofisa ukuba nalandele laye akwanisa ukulandela abone ukuthi for sure le imali ayitshontshwanga isetshenziswe abantu abadingekayo ngoba kwesikhathi ingagcininiwe labanye abantu abangadizeviwe.
Uhlelo lokuhlala ezindlini balulandelile yini abantu khona ngapho koBulawayo izolo?
Lukhanya lusebenzile. Abalutshana bona kade bona behamba, iningi labo bekuyilaba abantu akade kufanele bahambe emsebenzini enale ekhethekileyo okuthiwa ngama-essential services. Kodwa-ke sinazela ukuthi ihlupho lube khona ebantwini akade beloku bebonakala besendwendweni zempuphu. Yikho kuphela esingathi sibone ungathi kuyahlukuluza nje abantu ukuthi bonabo bantu bacina indlela kade bemingathi sebeminyene. So kungenza futhi ukuthi engcengase, kodwa ngobuningi babantu sibili kuyathabisa njalo kuyabongeka ukuthi abantu kade behlezi ezindlini. Sesixwayisa-ke laba abantu ukuthi lanxa besiyendwendweni zempuphu cela ukuthi abantu labo bazivikele, sikwazi impilo le ngeyethu ngoba umkhuhlane ungahlasela impilo yami iyaphela, abantu bami basale bedubeka. So abantu ekumeni kwabo laphana sihloko sibaxwayisa, sibancenga, sibacela ukuthi abantshengise ukuthi ekumeni kwabo imithali yane evunyelweyo ibe njeyana, bangaminyani, kuzasincedisa ukuthi lo mkhuhlane siwenqabele ukuba nosabalale.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus okuqale izolo kuyaqhubeka, kodwa uZulu uthi ukuvalwa kwamabhanga kumchiye ephakathi kodubo. Amabhanga avaliwe lanxa uhulumende ubethe azabe evuliwe kanye lamabhizimusi apha uZulu inhlelo zempilo ezibalulekileyo. Indleko eziphuthumayo ezidinga ukuhlawulelwa kathesi zigoqela emihloliso yezinga le-O-Level. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association, umnumzana Efihlela Ncube.
Amabhenki avaliwe okuphambene nalokhu uhulumende akade kuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-O-Level e-A-Level edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje, bakwazi ukuthengisa inkwa, bakwazi impuphu, bakwazi ukondla abantwana, bathenga imithi lamaphilisi, bakwazi ukuphila. Akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe. Nxa kuvalwa ibhenki kusho lokudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abale mali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking. Abantu abaningi bayangena emabhenki, amapentsheni alandwe emabhenki, yonke into ilandwe ebhenki. Ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into. Yingakho nje lama supermarket ubuthi nxa ungena kiwabone empty kungela muntu ngoba phela abantu abalamali usizi luza kwandeke lusiya phambili.
Manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe?
ngama bhenki engasavulwa ngakusasa lokho okusayo kutsho khona ukuthi impilo izakuma ebantwini ngci akulalutho luzahamba bazabula indlala abantu ngoba phela njengoba senke ngasho ukuthi amasentinyana abantu laba bangathi bakuzuzile lokhu lalokhuyana kuhlala ebhenki nxa kungasatholakali kutsho khona ukuthi kakusoze ukuba le mpupha akusoze ukuba lesinkwa kulandlela ozakondla ngayo abantwana nxa ibhenki ngekho akulandlela yokuthi kubhadalwe i-O level i-A level i-exam fee kutsho khona ukuthi yonke impilo izakuma elizweni usizi luzaba lukhulu angikwazi ukuthi nguhulumende onjani owehlulwa ngamabhenki nje kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela kuthandayo bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona ukhangela nje uminister we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba ama-head kakula transport yokuhamba angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O level le-A level ngojuni langonovemba ngokuba akakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma-district offices into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nale gciwane le-coronavirus nxa kungasenziwa ngalezo zinto akulanto ezahamba elizweni okwesibili kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa kungabe ngu-grade 7 kungabe ngokwe-university noma yini konke kumele kudluliselwe phambili
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso ye-national consumer rights association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla siqoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe kodwa ngenxa yalomkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini lanxa kunjalo Asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Inengi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngombhuqazo we-coronavirus njalo umumo welizwe wenza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bazivikele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi uhulumende kumele aqhube umkhankaso obanzi alimukise uzulu.
Abantu bemakhaya lomkhuhlane we-coronavirus abalalwazi olukhulu ngawo ngendaba zokuthi akubanga lembiko ehambileyo kabanzi abantu bebedependa kakhulu kuma-radio lama-newspaper kodwa nxa usiya emakhaya kanye uyafumana ukuthi leyo mbiko kumbe indlela zokukhankasa kazikho emakhaya abala access lama-newspaper kunye lama-radio kungakho-ke ulwazi lufiphele ebantwini bemakhaya kabazi kakhulu yikho nxa sibhotabhota besifumana ukuthi abantu ubafica bebuthene bengagqize qhakala kodwa imizamo iyazanywa ukuthi yenziwe ukuze lolo lwazi lufinyelele through ama-structures akhona emakhaya anjengabo-kansila labo-sobhuku
Elikhuluma labo bathi bayazilandela yini zonke izixwayiso zokuzivikela.
Sinanzelela ukuthi kuba nzima ukuthi abantu balandele lezo zixwayiso zokuthi bangazivikela njani ngendaba zenhlupho eziningi ababhekane lazo. Zafumana ukuthi indaba zamanzi ziyahlupha emakhaya, abantu bathona begcwele bebuthene ezibholaneni, kunzima, basebenza ndawonye, babesebenza mhlawumbe emgwaqweni bezama ukuthi belungise indawo zabo, babesebenza ndawonye khonapha beminyene. So kunzima ukuthi mpelampela bazivikele lanxa betshelwa ukuthi baqakise kakhulu izinto ezinjengabo social distancing. Kuba nzima ungafika ezibhoraneni lapha abantu baminyene, akula ngendlela abangabalekela ngakho lokho. Uthi uyakhangela le mabhasini, kuyabe kule bhasi eyodwa mhlawumbe ehamba kuleyo ndawo. Abantu bayaminyana nxa besiya mhlawumbe ezibhedlela kumbe besiyadinga ukudla, bala kudla abantu. Kungakho ke baya bedinga ukuthi begade amabhasi, begade izinqola besiya mhlawumbe kuma growth point kumbe center lapho mhlawumbe abangathola khona ukudla. Kuthi lanxa befika khonapho uyafica ukuthi bakulesi minye eminye bezama ukuthi bedinga indlela zokuthola impuphu. Nxa kuthiwa impuphu ifikile amalayini angikhona besesabeka. So ngaze bebekwazi kwesinye isikhathi banqatshelwa zinswelo abahlangana lazo, izinswelo ezinjengokuswelakala kokudla, ukuswelakala kwamanzi.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselupane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuvalwa kwelizwe okwamaviki amathathu kayisiyo ndlela yokujezisa uZulu kodwa yikumvikela kusifo se-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi intathelizindaba yalo ebisebenzela emashwingo umnumzana Walter Mashwazi Gaseko. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngibingelele umsakazi lomuhle, ngibingelele abalaleli bakho ngendawo ngendawo emagumini wonke omhlaba. Silibalaleli eminyama esivela khona eZimbabwe la sizalwa khona. Angeke ngisho nje sithi singasikhohlisi bantu bakethu. Umuntu lapha khona la ahlala khona kahlale khona ngoba nasibona lesifo siphephetheka ngendlela esivivini emangalisayo kakhulu. Kuyisifo esingathatha nje wonke umuntu. Asinabala sikhetha, sinakuthi ucebile umpofu, siyathatha asidlali. Kungathi mhlawumbe wena kuyasuka sikhohlisa ukuthi mina ngumuntu omnyama ngoba sokukhona okusekulethayo vele ukuthi abantu abamnyama hayi asibathathi. Angikutshele ke ngikuxwayise futhi kulapho ukuthi nanzelelani lapho elihamba khona. Nginanzelele kakhulu iyiphathe kahle, sisanidinga singabantu basekhaya. Nizinakekele bantu bakithi, asibongi kulapho. Amen.
Siyalibingelela bantu be-Studio 7. Ibizo ngulindiwe Moyo. Ngihlala e-Rustenburg e-Northwest. Ngapha i-lockdown yethu sihleli ezindlini, akuphithizeli akunyakazeli, kuthuli nje kuthe zwi, asiboni lutho.
Umatita ngisezimu egogwe elitotshani. Nantu ke udaba lwami engikhala ngalo, siseguswini bantu benkosi, eguswini esigangeni. Asina izibhedlela manje zivaliwe, so ngomkhuhlane lo bantu sisevaliwe, nti sizayenza kanjani? Siyakhala bantu, siyakhala, asina into esingayenza. Inethiwekhi la kithi ayikho, uyenza ukuhambela ngaphansi kwezihlahla. So uma umuntu engabanjwa ngomkhuhlane uzoyenza kanjani? Ngapha siyakhala sisevalweni, sicela ukuthi ngabe singama kunabantu abangabalosizo ukuthi labo besisize nathi, ngoba lapho esihleli khona umkhuhlane ongaqhamuka nje ukuthi kuphela kwesizwe. Zenkosi.
Salubonani, salubonani Studio 7, igama nguSimayedwa. Ngiyabonga abadala ngokuzwa lokho elikukhulumayo. Kubuhlungu indaba yasekhaya. Nxa sisizwa kukhulunywa ukuthi kune-shutdown ekhaya, indlala ivele ihlasele kangaka. So sizophila ngani? Abantu bayophila ngani ekhaya? Kuvele kulanjwa kungela shutdown. Pho ma sekune-shutdown kuyofikwathi? Lolu lusizi lolu. Ngani kuyangenela abanye abakhonayo ukusiza, basiza abantu abanika ukudla, ngoba abangalimanga yinkinga abadala. Abalakudla bazokuthola lapha, indlala yodwa. Kuzobaba laba abangconywana nxa ukuthi batholile abakuthola ukudla. And then nxa bangathola batholile, kodwa nxa abangazange batholi, abadala bami indlala yodwa ke. Yabonga abadala, qhubekele phambili ngomsebenzi wenu.
Ngikhuthaza abantu ukuthi abahlale ezindlini njengokutsho kahulumende. Mhlawumbe singaphepha kulo mkhuhlane ngomangene enyama yendlovu.
Njani emsakazweni Studio 7? Yes, esiphakathi kwayo i-lockdown. Mina ngizobuhlungu kakhulu ukuthi siphakathi kwayo kunjena. Asilalutho olungasiphusha ukuthi hayi 21 days lezikwane, okutsho ukuthi indlala izabe isiqhunsa ukuzwayo. Angazi ukuthi uhulumende usuke wasilahla kanjani. Kwezinye indawo kwamanye amazwe kwande ukuthi ma kwenzakale into enje, abe nguye uhulumende oselekelelayo. Asiphe ukudla, sincedise konke. Kodwa sibone sekela abantu bekhweza abamabhizimusi bekhweza izinto zabo ku-flea market bokungathengeki, ukukhweza yonke into. Abe sekhuluma athi yena uzabajezisa, kodwa sesikwazi lokhu nje, sesikuqhelile ukuthi uhlale ekhuluma ukuthi uzabajezisa, kodwa ngabajezisa. Asazi ukuthi uzabajezise nini. Into esizwisa ubuhlungu kule lockdown. Otherwise hayi, umkhuhlane sibili usukhona kwelakithi, njalo kuyasethusa kakhulu lokho. Sengathi uNkulunkulu angangenela asiphephise kulolu bhubhane.
Bantu beStudio 7, ngifake i-audio yami lami, alingiphendulanga. Iphenda ngokubhala, kodwa ngithe khona mina, right, thina esemasimini ke sibheka luphi uhlangothi, singaye emasimini yini? Ngoba emasimini kuloku yokuncane kulisa emasimini, singakweke siluke kudlweza inkomo yini? Thina sihlale emakhaya, senze njani?
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukumemetheka kwamkhuhlane we-coronavirus kwele-Spain kukhanya sokuteta. Lo mkhuhlane usubulale abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,800 kulelo lizwe. Inani lasebebulewe yilumbhuqazwe kwele-South Africa selifike kwabathathu, kanti njalo inani linye selibanjwe yilumkhuhlane kwele-Botswana. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe isifo se-coronavirus eMelika selikhwele lafika kunkulungwane ezintathu 3,000. Abahlaselwe ilumkhuhlane bangu 161,000. imelika iyo ekhokhelayo ngenani lasebebanjwe lomkhuhlane okuyinto ethusa abanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCalifornia khonapha eMelika lapho iCorona ehlasele khona kakhulu umnumzana Divine Dube.
Thina lapha esikhona sesile nyanga egcweleyo sihleze ezindlini sisebenzela khona ngenxa yalo mkhuhlane iCorona virus. I-university lapha engikhona iStanford ivale kumaviki amathathu adluleyo okuthi ukuthi kuso sonke sanalethi isikhathi besivele sisebenzela nje endlini. Okuhle nje ukuthi khona ngapha kulula kakhulu ukuthi abantu basebenzele ezindlini kungadingakathi bahlangane mathupha. Kodwa kubuhlungu nje ukuthi ngenxa ukuthi indawo eziningi sezivalile kunzima ukuthi nxa kukhona mhlawumbe umuntu akudingayo angasoka ukuthola mhlawumbe ngokukhuluma nomuntu kumakhale ekhukhwini kumbe ngokukhuluma laye kusetshenziswa indledlana lezi ezifana labo Zoom. Kunzima ukuthi umuntu asebenze kodwa sesiqalile ukujayela ukusebenza lezindlini sokukhanya nje kuyinto yemihla ngemihla.
Uzwa njani nxa uvuka nsuku zonke ukhangela izindaba ubona inani labantu abafayo khonapha eMelika kanye lababanjwe yilo mkhuhlane?
Mina ukungqinisa kakhulu ukuthi njengomuntu ongasizo sizalwane seAmerica kuyangisabisa njalo kuyangqinekisa ukuthi ngibone abantu abanengi besifa umhlaba wonke jikelele ikakhulu nxa sikhayela lapho engikhona mina eCalifornia. iCalifornia ngiyinye yezindawo lo mkhuhlane osubhahe khona kakhulu. Kwesabisa yebo, kodwa okuhle ukuthi kuyakhanya ukuthi khona abantu balapha bazama ngazo zonke indlela ukuthi bancedise abantu ukuthi bayenqabele lo mkhuhlane. Kodwa ke nxa ngikhanyele kwelakithi ikakhulu eZimbabwe kuzwisa ubuhlungu ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo khanya ngathi awukangeni kakhulu kubikwa ukuthi abantu abafumanwe belawo bayisikhombisa kuphela. Inhlelo zempila kahle kwelakithi zibhidlika kakhulu ukuthi nxa kungenzeka ukuthi ungene abantu abaningi bangachabalala. Siyafisa nje ukuthi kusenzakala konke kona lokhu mhlawumbe kube kusenzakala seZimbabwe kwelakithi lapho esiyabe sihleli khona lezimuli zethu. Kodwa kuyesabisa ukuthi mhlawumbe nxa singabaleka lapha kwela America siyengale sithole umkhuhlane sigcwele yonke indawo kungaba nzima kakhulu. Asazi ukuthi kungenziwani kodwa nilethemba lokuthi mhlawumbe zenezindlela ezenziwayo ezijeneyo amazwe goqela iAmerica la amazwe akithi Africa akwenzayo ukuthi azame ukuthi ayenqabele umkhuhlane mhlawumbe kungancedisa ngendlela ezijeneyo.
Omnumzana Divine Dube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Amadodana asewisile ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi uzaqhatsha izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezedlula inkulungwane ezine ukuze ziphathise kumsebenzi wokulwisana le coronavirus. ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuyaqhubeka, kodwa abanye bakhala ngokuvalwa kwamabhanga. Iningi emaphandleni libikwa lingelalwazi olwaneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kusasa njalo kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.